So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethi ya leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ukuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingali tshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano we South Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano we South Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa we South Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobu budlelwano. Kona siyalibona ilizwe le South Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le Africa ngokuthuthukisa imnotho kumbe hayi bazathathelwa njalo umnotho.
Okay. lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Maurice Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wanga ane
okokuti waise kusinete akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayefisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi mkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT, ele-MDC Alliance lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube yindoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe anamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Siqoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa
yithi labo Chabango lokho vele yikho esayisikukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ecourt ngoba lanxa umuntu oza ecourt ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uChabango lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo Chabango labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele senate lawe parliamente
ye in leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazi sanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi asakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ngoba uChabango eqhabuka kuba khona sathi thina yibenemene elisebenza ndawoni labanye ababenemene akukusilwa ngumnankabo nalokho okwenziwayo kulani izifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo okhathi 2023
manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokhu eli ekuceleleni
amalunga wonke akucelele ukuthi basecelele lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaya advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti futhi indaba zalutho yikwethisela abantu nokwezama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu awathalandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyeni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ukuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yeZimbabwe nguye owatshiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu uDr Richard Tsvangirai.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabi lula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika labo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liya from now. Abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha ukusukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba i-ANC iwinile. So i-ANC ayizange iwine. I-ANC ingasawinanga ukuthi ibe ne-outright majority. Bona ba-prefer ukuthi i-ANC ibe ne-coalition lebandla elinjenge-EFF mhlawumbe ne-MK. I-DA abanashuwa na ngoba ma-DA ingangena embusweni kulula ukuthi umkhokhi we-DA abe ngu-president esikhathini esilandelayo. Ngoba ma-ebangayenza i-coalition ne-DA kuzotho ukuthi u-vice president ye-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene u-president we-DA abe ngu-vice welizwe. Thereby sokuzathi ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayizigqibela elephalaphala. Bangamplanela bayenza i-impeachment ye-parliament agcine ebotshiwe aphume. Then ngaleyo ndlela sokuzakwenza ukuthi uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngu-president welizwe. Oyikhona kwesathwa ngabantu beZimbabwe labantu abaningi beSouth Africa bami abansundu. Ba-prefer yona i-ANC ukuthi yenze i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama. Yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa. I-ANC luse yi-MK. I-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho. Abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye.
Ubona kusenzakalani phambili?
Kuzoqala kulungisiswe, kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingabhoyikhotha ukuthi kuyiwe e-parliament. Ama-member of parliament angabi khona awe-MK mase kuvotwa sokukhetha ukhokhela ilizwe. Kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa, Constitution of South Africa, inamba ezabe ikhona e-parliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga, iyabe ingelamandla ukukhetha u-president. So into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho. Mhlawumbe izoye e-court, i-court itsho okutshoyo. Then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi. Kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle. URamaphosa angaqhubeka engu-president kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda. Lokho kufanele kube clear ebantwini, akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu way. Balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi. Balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni. Thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwa ngoba uzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama athole ama-city alakho ukubambana babumba uhulumeni.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubeqoqa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle, ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa, okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamuza kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda noma kuthiwa uhlangane labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda yikho esakusebenzisayo, so kazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi, wami wayenza ngeWest Church, bayenza ngeWest Church emphakamisa ngekhukhung oyili lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba lenkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha lenhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lobe sesitshela umzali wakhe ukuthi ngamna jise for 5 days kumbe 3 days kuya ukuthi ingane yami kufanele sithwale njalo. Njalo yena lo mthandazo siyabe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kubakhona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthatha phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Xa ezalwa ulenkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho oluthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota of vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo engxenye abangabala bo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica umfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abazali ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthungisela kumbe bemnathisa imithi. Lokhu kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhanya ukuthi uwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le dehydration yini kumbe ulebunye umkhuhlane awugulayo. Kwenziwe ama-test kube sokuphiwa ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda kuyabe kuliphosi. Nazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi. Iyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, ongumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabuba nzima. Intathele izindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. Act 1 Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abachushisi bathi uTrump
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time bethu bebakhiphe out. Njengoba manje bezangena ku-coalition, so next time bethu bakhiphe out. Lamanye lama-ruling party aphume wonke ngoba ukuze kathi sikhiphe le mgurukuthi le esibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time bethu bebakhiphe emandleni. Lathi ukuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la asibusa ngenkani lapha elizweni. Eli zwini zilingi zaba Zimbabwe sibe lezana. Ngiyabonga ngumasenga labo bulawa ephume emadokini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaKabusani esibanda. Ngaze ngayithanda esihlobo zami uGajeni lona ngalane eGoli. Cha, iyangusisa inkulumo ekhulunywa ngubaba. Ngihlala ngitshela abantu singumuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singadubaba ngihlala imlitha njalo azoyiguquzela iy'nhliziyo zabantwa bethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi ngibakhumbula ngoba kubuhlungu ubona abafowethu ngala eGoli behamba behambela phezulu kodwa ikhohlwe ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufune ngani okumsebenzi ungawuthola nokuthi ufune i-peace job akula peace job ungayithola kodwa siyancusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza eGoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokucana okutholayo kamzela abazali ngoba isisu sinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe angabulawa yindlala usaphila emhlabeni ngibonge izintombi zami
Studio 77 abelivuka njani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha ngu-Jeff Chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngomumbu kuthiwa khona okokulutshwane sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umumbu wakhona ubuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona okokulutshwane sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakide weselaleziko hatshi siyabonga kakhulu
salibonani salibonani kustudio 7 ninjani nonke ngizade ngampungampu ngamafeature abantu bakithi especially bemandi I'm sure ababoni ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana laboJonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje amaVenda abantu bakuthatha njalo so laba abantu abavotela uCCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfakile umuntu wakibo njengomzoli so bona bakhetha ukuthi kuphume umnango wagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho le ncane ukuthi bekhomente lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udlile ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo so ezithina isisapoto zaphula komphakathi ithi kufanele sikhomente ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili not ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo-America ungabheka khona ngale Republican, ama Anglican. Bayenza njalo. I don't know why into confuse abantu besindebeleni ukuthi yini. Angiyazi, angiyazi. Kufanele bekhulekelwe amazi sibili begeza amehlo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu esithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho leSouth Africa ukuthi lungalusitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.